Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga kande miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukelayo ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Mfumfu 2022 ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Business wise it has crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions ngaphandle kwelizwe.
Abantu abaningi batshengisele emgwaqweni namhla eZimbabwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Ayisiphume siya ngapha ama-sanctions kungela manje ukuze singela freedom eZimbabwe.
Kodwa kulabanye abathi akumelanga zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kule ntatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development. Ibandla leZANU-PF selilungiselela umhlangano walo omkhulu owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu abatshengisele namhla eHarare kobulawayo eGwanda lezinye indawo bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Lolu suku olwafakwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community olokulwisana lezijeziso lezi phansi komkhankaso olesihloko esithi Anti-Sanctions Campaign. Kwenziwe phose okufanayo eGaborone kwele Botswana. U-Ezra Chisa Sbanda usethulela lolu daba.
Abaphatheke emkhankasweni lo bathi izijeziso lezi zibhidliza umnotho wakweleZimbabwe. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community layo ithi kumele zesulwe izijeziso lezi ethi zibisela emuva eleZimbabwe. Kodwa le Melika lethule umbiko eHarare lisithi izijeziso zenotho azilani lokugugudeka kwemali yeZimbabwe. Imithetho yokwenza kube nzima ukuvula amabhizimusi elizweni, izivumelano zama-contracts ezenziwa nguhulumende, labanye abantu abalezimali ezingaqedekeliyo, njalo lokwebiwa kokwenziweyo ngamanye amazwe labosomabhizimisi. Elebhilitane lalo lithe lona lafakela abantu abahlanu kuphela izijeziso zenotho. Loba kunjalo batshengisela abantu phandle kwesigodlo seMelika eHarare emgwaqweni kobulawayo eGwanda namanye ke amadolobho. Bekuhlatshelwa kukhiywa kubhodwa emgwaqweni kobulawayo ngabatshengiselayo laba bethi izijeziso zenotho kazesulwe. Abatshengiselayo laba bagqibe umkhankaso wabo esitshitshini sikaloliwe National Railways of Zimbabwe, lapho izikhulumi zonke zikhuthaza amazwe entshonalanga ukuthi kabesule izijeziso lezi ngoba zibulala eleZimbabwe. Omunye wabo ngupastor Hobe oye-AFM Church okhulume emele amabandla ezenkolo.
Being fed by pastors of various churches. I stand here today being fed by evangelicals, being fed by traditional churches, being fed by Pentecostals to come and speak on the effects of the sanctions on us as the church.
Omunye osola lezijeziso umfundisi David Moyo.
Njengomunye wabafundisi lapha, ngithi le into imbi kakhulu. Sesibonile ilimaze, we can't even do izinto. Business wise it has crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions ngaphandle kwelizwe. Sokunzima sokufanele uzocela omakhelwane ukuthi bekwenze. Zonke into esizenza ukuthi zinzima kakhulu. Le bantwaneni bethu sesikuthola kunzima. Ukuthi bezihambele nje kalula beyenza izifundo zabo. Ya, yikho kusilima.
Bekule baningi abasakhulayo kulomkhankaso. Uhle Jena lilunga lebandla leZANU-PF eyilo eliqoqela umkhankaso.
Abuye sibone kufanele especially thina ama-youth njengentanga yabancane abasakhulayo. Sibonile ukuthi ilanga yokuthi silisupport ukwenzela ukuthi ama-opportunity avalekileyo thina sithumela kuma-Western countries ukuthi babone ukuthi abantu abatsha siyakhala kakhulu basivalele ama opportunity sicela ukuthi abantu kusebenzelana ngamanye amazwi like ama industry ethu avalile sinandile ukuthi ama youth amaningi awasebenzi
ababalisi labo bebekhona bebhikitha kulomkhankaso unkosazana Beauty Moyo ngumbalisi uthi laye osekela uhlolo lukamongameli Mnangagwa olwentuthuko kuhlelo Teachers for Economic Development
nama-teachers for economic development ngoba endendo futhi thina we used to survive on our salaries but that one is no longer the thing
ngoba kuthi i-economy yabona ukuthi akuhambi asifoli imali esiphilisa ngenxa yama-sanction konke vele ukusukisela kuma-sanction ukuthi i-economy yethu ibe so vele kasi-afrika
asifoli imali yangenayo into ziyadura kuthe kuphele kwaba abantwana ezikolo bayafunda baqede lapho baphenduke bathengisa amatamatisi
kodwa unkosazana Sithandazile Nkomo ohlala koBulawayo uthi izijeziso zenotho lezi akumelanga zesulwe ngoba abantu bezimbabwe bayahlukuluzwa
hayi siphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhu zeni singela freedom ezimbabwe abalungise kwalapha kuqala ezimbabwe kuphelile okuzeni i-tribalism evele ikhona khonapha ezimbabwe yemele iphele kuqala yela kumele kuphele kahlazi ama-sanctions
amazwi kamankomo asekelwa ngumnumzana Jabu Ncube othi uhlupheke kakhulu lokho elezimbabwe lathola uzibuse
ama-sanction ahlale nje khona kadethi baqamula abantu izandla legwanda bengenela abantu dududube batsha ethi lamlabe ama-election azabe free and fair akulaza free and fair senkadisa ngikusebenza ngize umntana bami sebezisebela abazulu lokhu kunja kulanto entshintshileyo kanti likhalelelani ukuthi kuthiwa ama-sanction athitheli ukwenzani
umkhankaso wokulwisana lezijezo zenotho ezafakelwa inkokeli ebandla le-ZANU PF ngamazwe entshonalanga usekelwa yinhlanganiso ye-Southern African Development Community njalo uqhutshwa minyaka yonke ngalesi sikhathi ngiyimela i-Studio 7 koBulawayo ikhameramu Ezra Chisa Sibanda
kusenjalo kulehlengana labeZimbabwe ebelibuthene ehofisini yommeli welizwe leli eHaburoni namhla benanza usuku lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho olwe-SADC Anti-Sanctions Day. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa lolu daba.
Izikhulumi ngobuningi kulombuthano kade zilomlayezo othi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli ebandla leZANU PF ngamazwe angentshonalanga kodwa kumehluko leminye eminyaka iningi lesikhulumi kade kuyizalwane zezimbabwe ezihlala eHaburoni umsekeli komela izimbabwe kweleBotswana umnumzana Witness Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile ukuze kufakwe umfutha kumazwe ethesa abanye bezimbabwe izijeziso zenotho
so leli langa kwaba lilanga abathi bona amazwe akulo eNingizimu kweAfrika ahlangana bambisane athi wona no izijeziso zenotho ezafaka kweZimbabwe kazisuswe izijeziso zenotho lezi zafaka eZimbabwe kazincedi lutho kakukhulunyisane izijeziso lezi izijeziso ezingekho emthethweni ngoba kazange zivunyelwane ngaphi enhlanganiseni yomhlaba wonke esithina ngesilungu United Nations
umnumzana Sifa Sithuma obemele i-Diaspora Community uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe entshonalanga esule izijeziso zenotho lezi
iminyaka isimnengi lokho kukhulunywa ngendaba efanayo and akulamehluko lamazwe nalawo EU labo America labo bakhanya kakubatshintshi i-campaign nale yenzakalayo mbona ingathi iZimbabwe simele ikhangele ku-different direction who are their friends ngoba nokuzwanana labo rally abantu amazwe nalawo akube yiwo lawo kabuye strong ekhanya ukuthi azonceda not ezowona lawo
umnumzana Njabulo Ncube ohlala eHaburoni ongene lombuthano lo laye ukhala ngezijeziso lezi
sokuafekthe kwancindezela uzulu wonke weZimbabwe ngezindlela ezehlukeneyo abanye abaphumileyo khonapha lanxa bengaze bafe befe bengaphandle kwelizwe kunzima njalo kuyadula ukuthi sithi repatriate ama-bodies back home abantwana bethu they've lost i-identity kabakwazi lokuthi izihlobo zabo ngobani ekhaya kube kanti economically vele sokusi-affectile ngoba kasikwanisi ukuthi sibe ethpala amanye amazwe ukuthengisa nokuthengiselayo
osakhulayo leminyaka yamashumi amabili lantathu onolwandle Ncube uthi phose impilo yakhe yonke useyiphilele ezimbabwe lingaphansi kwezijeziso zenotho uthi lokhu kwenza ukuthi abasakhulayo bazibone bempofu kulabanye babo abasemazweni angumakhelwane Izikhulumi zakwamanye amazwe kade zimbili kuphela lonyaka ziqoqela umela ilizwe leCuba kule Botswana umnzana Orlando Alvarez kanye lomela iSaharawi umnzana Mohamed Samba. Alvarez uthi njengabantu beCuba bayazi ubuhlungu obubhekane labantu beZimbabwe ngoba labo ilizwe lalo lingaphansi kwezeso zenothom.
For 60 years now, Cuba has lived under a harsh economic, financial and commercial embargoes.
Okweminyaka eminingi eCuba liphila ngaphansi kwezijeziso zenotho ezafakwa ngeUnited States. Lokhu ngokufanayo okwenziwa elizweni lenu. Izijeziso lezi zayalwa ngamanye amazwe kodwa ziyafuqwa kuphela.
USamba yena uthi bazaqhubeka bemele eZimbabwe kulezijeziso zenotho kumbe zingekho. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kulentatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development ebizwa njalo ngokuthi yi-Journalists for ED. Kubikwa ukuba intatheli izindaba ezedlula amakhulu amahlanu zifakwe kuqembuleli izolo abanye bengazilutho ngakho. Abakhokhela iqembuleli bathi bafisa ukuthuthukisa intatheli izindaba okumele njalo zithaphe izindaba ziveza ukusekela uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa okhangelelwe ukuba uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Nick Mangwana umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko utshele iStudio 7 ukuthi sebebikelwe ngeqembuleli elizasungulwa kusemthethweni kunsukwana ezilandelayo. Umsakazo weVoice of America uthi intatheli izindaba zeVOA Zimbabwe Service kazilani leqembu leli ngoba zona zithatha indaba ezilohlonzi njalo azidlelani lohulumende. Umnumzana Njabulo Ncube umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuyamangalisa okwenziwe ngababumbi ababumbe leli qembu.
Ngiyangikhona yasimangaza ngoba nami ngivuka ngabona semfakiwe ugroupu yenalo yenaleyo. Angazi ukuthi u-administrator wangikhona ngubani nokuthi inamba yami yimithethe ngakho. Abantu abaningi bayakhonona ukuthi ali uhamba njani sephonge ufakwa emagroupini abangawaziyo. Kodwa abantu intatheli izindaba eziningi ziyatsho ukuthi khona ngani yenzele ukuthi bethusile abantu njengoba sikhangelele ukhetho oluzayo. Ngomnyaka ozayo bayakethusa ukuthi ungabe kungamacinga okuthi khona kufumele bebhale besakaze kuhle ngomongameli akuyabethusa abantu babuthuba.
Manje akuphumeki yini kuqembuleli?
Akuyaphumeka, angitsho anti ulala ulungele ukuphuma kugroupu kodwa akulula kulabo abasebenzela amaphepha kahulumende labasakazela ZBC ngoba ngakhanya bephuma kwahle ukuthiwe wena awuthakazeleli umongameli. Abantu sebesesaba ukuthi bayalahlekelwa imisebenzi. Intatheli izindaba ziyakhala kodwa ziyesaba ukukhipha inyembezi ngoba inyembezi zingabonakala kuyathiwa khona abasapota iqembu eliphikisanayo.
Kodwa uyibona njani injongo yabo yena leyi yeqembu leli?
Hayi, injongo yeqembu leyi nje mina lapho engihlezi khona ngingakubona ngabantu abathathekileyo bebona konwa amanye amaqembu onke athi for ED ngawindi for ED lokulalokhu yabo.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela eseHarare siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mnashe Mthutsa okubandla leZANU-PF.
Kuchethi kusikhathi sikamgabe i-leadership kamgabe i-indigenization and economic empowerment. Kuchethi kungena upresident Mnangagwa ubuye elohlangothi ele-economic development. So ungananzelela ama-organizations amaningi that have been created. Ngama-organizations akreathwa ngokuthi bona bathi hhayi sihambelana ngombono lesibono sika president othi yena iZimbabwe ayine economic development mhlawumbe singaya phambili ngelizwe. So nxa ngibona kulabo message for economic development or teachers for economic development, journalists for economic development, I think it's just an agenda setting ekhona nje elizweni yokuthi wonke umuntu uyavuma kuhlangothi abakilo lona, whether ujournalist, whether umbalisi, whether uyalima, ukuthi hayi sonke sikwenzayo sikwenzela for economic development. And ngibona ngani yikho okwenzakalayo kathesi. Yes, economic development application yakhona iba ngu-EP. So kungani ukukhuluma ngelizwe lomuntu kodwa sikhuluma nge-economic development.
Yes, siyabona kule group entsha kumbe ngithi iqembu elitsha okuthiwa journalist for ED elibunjiweyo, kulabantu abathi bapho kuphoselwa phakathi. So abantu abafoswa yini kumbe abanjwa ngeganya futhi angena khona ngenkani?
Nxa ufakiwe endaweni ongafuni ukuba kuyo uyaphuma nje. I think into enjalo ungabona la ukuthi kunje wena uyi-journalist ungabona sofakiwe egrupini enjalo aso whether ngifake ngenkani kumbe ngenze njani, wena nxa ungafuni nanti uyaphonga ukuphuma ungabi phakathi kwakho.
Umnumzana Munashe Mthutsa ubandla lezanu PF sixoxela ye eseHarare. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omhlangano walo omkhulu weCongress asesemaphethelweni njalo uzaqala ngowePolitbureau kusasa kulandele weCentral Committee ukuthi omkhulu wokukhetha abakhokheli uqhutshwe ngolwesihlanu. Lokhu kuvezwe ngumabhalane waleli bandla umnumzana Obert Mpofu otshele iStudio 7 ukuthi akusiqiniso ukuthi kulokubangisana isikhundla phakathi komkhokheli wezanu PF uMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo izigaba zonke sezikhethe ukuthi uMongameli Mnangagwa aqhubeke ekhokhela. Asizweni umnumzana Mpofu echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Nokho sesiqedile konke okumele kwenziwe Sithandekile. Amalungiselelo akhona wonke ade sihlangene sitshengisana ukuthi i-department ye-department eyanikwa umsebenzi wokuthi ilungiselele i-Congress le enkulu kangaka basinike i-report yabo. Konke kukhanya sekulungisiwe and esesikulindele nje ukuthi mhlangano uqalise kusasa njengoba uzaqalisa kusasa nge-Politburo suka lapho ngolwesine sesiba le-Central Committee. Yena umhlangano omkhulu uzakhona ngolwesihlanu. Isikhathi sile mhlangano insuku zonke lezi izolo nje ade ngikhokhele imhlangano e-coordinator khonokho amalungiselelo e-Congress. And yiwo umhlangano oqedise konke ongabe kufunakala ukuthi kwenziwe. Njalo ngishuthisekile nakukhokheli bonke kushuthisekile ukuthi hhayi sesingaba kumumo wokuthi sesiredi ukuthi singaqalisa nge-Congress yethu. Namhlanje nje ababhizi abafaka izakhiwo nalokho kumele kwenziwe elofizweni kuvenue njengoba ivenue izaba e-HICC e-Sheraton. Konke okumele kwenzakale khona sekwenziwe. Lokho kuzalandelwa imihlangano leyo engitshele ngayo ezaba le-program ye-agenda.
Kulabo abangakwaziyo ukuthi umhlangano lo ngowani esingathi kumqoka okuzayenziwa kuwo yikuphi ngaliphi la?
Umhlangano lo ngomkhulu kakhulu kubandla le-ZANU-PF okuthiwa yi-elective congress. Izakhetha ubukhokheli obutsha obuzakhokhela i-party i-ZANU-PF okweminyaka emihlanu ezayo. Yiyo njalo ezabuya lezinqumo ezizatshengisa indlela okuthiwa i-roadmap ezasetshenzwa ngayo kwiminyaka leyo emihlanu esizinike yona. Njengoba sithi i-elective congress kuzakhethwa u-president, kukhethwe abasekeli bakhe, kukhethwe ama-politburo ama-central committee members, kusiba njalo kusiba njeyana. Yikho uqakathe okwedlula yonke imihlangano esiyenza lokuthiwa ngama-conference. Kukhangelekile ukuthi kuzabonakala imisebenzi enziwe yiphathi kwiminyaka edluleyo emihlanu njalo nalokho esifuna ukwenza iminyaka emihlanu ezayo. Kodwa sile njongo yokuthi khona okuthiwa yi-team ethi khangele inotho lokuthuthukisa izigaba
ezindaweni ezijeneyo kungachiwa ngamuntu kumbe izigaba ngaphansi.
Kuleminye imbiko ethi kungabe kulokungazwisisani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Chiwenga. Kukhona yini elikwaziyo njengebandla ukuthi yena thathe lesi sikhundla?
Leyo imbiko ezivela kulabo abasizondayo, kulabo abantu abahlala bedilisana lathi, akula kuxokozela, akula kuxabana phakathi kobukhokheli bethu, phakathi kwababa uMnangagwa lobaba uChiwenga. Izifiso zabantu laba abangazwisisi ukuthi iZanu-PF isebenza njani. Ngikhuluma kunjenjenje yonke amaprovinsi jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, umabhalane webandla leZanu-PF obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Umumo wezomnotho eZimbabwe uqhubekela phambili usinda abanengi, abantu bakhala ngokuselakala kwemsebenzi noma ilizwe ligcwele abantu abafundileyo osokusenza ukuthi wonke umuntu azame ukuthengisa impahla etshiyeneyo kumbe ukudla. Ingcwethi zithi kuzathatha iminyaka eminingi ukubana lowo mumo uguquke ngoba kuvele kufanele kulungiswe inkokheli yelizwe. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bulisani Ncube, usomabhizimusi wakobulawayo ngalolu daba.
I-economy yeZimbabwe iyaruha ngoba ayinandeli i-basic economies okwenzakala kwamanye amazwe, kuyukuthi uyabukhuluma ngokuthi yi-economic fundamentals ezenza ukuthi izinto zihambe zithi zithi. I-economy yeZimbabwe ihlupha ngokuthi lilizwe lamagwedla nabanye nje abantu abazithovela amakhaya. Nxa abantu bevuke abavuki becabanga ukuthi bayarun ama-business using conventional ways esijayele, hhayi bavuka nje besiya emakhasini ngikho engabuzi.
Liphila njani-ke xa ungakwazi ukuthi kusasa kuyavuka kumi njani?
Abantu sebajayela, like engikuthoyo ukuthi kusemakhasini. Nawe nxa uvuka ekuseni uyavuka udinga ukuthi uyakufikisa amakhasi lapho zaniyashova khona ubona ukuthi kwenzakalani. Engcinye ilanga liyathi litshona ukume lokungaphuma la ngoba phenga nxa sikhuluma nge-conventional business kayisekho ngoba akuna-conventional economy. Uyabona ilizwe lethu is now made up of ama-economists akubiza ngokuthi ngama-rent cards abithekwa yikho kuma kwelizwe. So kuze kungumbindi nje wabaphandle. Akuna muntu ongathi wena lo ngoba hanti abona ukuthi nxa ukhanyele into yonke. Akuna muntu ongathi wena ngithenge ibhokisi leli nge-10 cents, i-markup yami 15%, i-markup can be anything even 100%. Ezonge zitholile umuntu ozavuma ukuthenga ebetrayi yimpilo yangkona.
Manje ubona kuyinto elingaphila layo okwesikhathi esingakanani ngoba lokhu sokuqhubeke okwesikhathi eside.
Kuzathatha isikhathi eside ukuthi kudlule ngoba ayisikho phela ukuthi okwinto lokhu kwenziwa ngabantukazana kuphela, kwenziwa nguye wonke muntu. Abantukazana sebakujayela njalo sokukhanya ngathiwa yinto nje enormal. Kwamanye amazwe abangakukhangela bethi lokhu ku-abnormal, lapha thi ngathi kukhangele kunormal. Nomana kunomali kithi ukuthi umuntu umbone ethole umxhala wemali ehlezi esitridini eyithinyi. Wena khona ngae-America that would be very abnormal ukuthi umuntu uyabe ethole large quantities of money ethengisa esitridini, ethengisa imali not ukuthi ethengisa ukuthi kade ethengisa lokhu sekungenza imali. So kithi is out of us, sokunormal.
Nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uya ngaphi, uthe yona kuzathatha isikhathi ukuthi into zibe normal, ukhangela isikhathi esingakanani?
Okufunekayo angithi abamele babulungu ngabazimise nangokulungu, yikho kuzathatha isikhathi eside as long as abamele bekulungise bengazimiselanga ukulungisa njengoba kuyisimo sezinto kathela. Kodwa mhla bezafuna ukukulungisa akuthatha isikhathi eside ukuthi kulungiseke ngoba angithi ayithi ukuthi ngintoni okwakho nje yikungena ipholisa lenza okumele likwenze, ikhodi yenza okumele ikwenze, udade
ezokumele akwenze kuphela nje onileyo owekumthetho ajeziswe ngokufaneleyo kodwa kwakhathesi akulamuntu ojeziswayo as long as uyemali yakho njalo leyo mali ukuthi uyithole njani akudingeki ngoba ngalesi kakho ongathi yena uyabona nansi ndizami le emahlamhlophe ngiyitholese nansi imali ngezimali laphana kuhle ngayilandela nansi ngathenga indlu uyilandele nje uyibone nje ungatholi okungcolileyo kumbe ohamba ngewonder fit abantwana labo ahamba ngewonder fit kakho ngakunika nje just i-paper trail yokuthi imali yakho lakabe njani konoku ukuthi kulungisekwe kudingeka abantubukayo ukuthi bathi hhayi sokufikile ecineni benze okumele kwenze
nxa usitsho njalo sesikhangela ukuhlawula ama-taxes kusho ukuthi kule mali eziningi ezilahlekayo ezingabhadalwayo ngabantu
abantu benezimali bengabhadali i-taxini khona otobhadala i-taxi wona la amakhampani amalutshwana amakhulu alandelele kahle but iningi akubhadali i-taxi abantu abayebi benza imali akubhadala i-taxi nxa uyi-gold dealer uhambe usiyathenga igold idula ithengiswa ku-black market uyabhadala kubani i-taxi irekhod yakhona ingani akula rekhod but okwenza konke khona oku kungalungiseki yokuthi laba mele bakulungise abazimiselanga ukuthi bakulungise
Umnumzana Bulisani Ncube usomabhizimusi exoxa ekubulawayo ngocingo. Isizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthengisa imizimba eJohannesburg zithi sezisebenzela evalweni ngemva kokubulawa kwabathengisa imizimba abayisithupha okungabantu abacabangela ukuthi iningi labo ngabeZimbabwe.
Abaphila ngokuthengisa imizimba laba endaweni esiqhajileyo lemnyameni baphumele egcekeni namuhla betshengisela eJohannesburg Magistrate Court lapho bekumiswa khona ngokwesithathu owesilisa owetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Bathi impilo zabo asaphephanga ngemva kokubulawa kwabanye babo. Izidumbu zabayisithupha zatholakala kwenye ikampani ekhanda imota sezonakele. Esinye satholakala ebhimu, esinye sithwathikwe phansi kwezibi, ezinye zifihlwe emoteni ezolungiswa. Owesifazane weZimbabwe laye owenza lo umsebenzi ongathandanga ukuvezwa igama, utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenza bethwele amathumbu ngezandla.
Into esifunayo justice, traumatizing. His fear is always there every day and night, right? So there's nothing we can do but the workers must work.
Umunye weZimbabwe njalo utshele iStudio 7 ukuthi abathandabuza ukuthi iningi lalabo abafileyo izizalwane zeZimbabwe njengoba kusaziwa ukuthi lo owetheswa icala ubehambe zingela abeZimbabwe ikakhulu abakhuluma ulimi lwesiShona. Kodwa ke le yinto engazange ifakazwe amapholisa labathutshise.
Oh, le nto yenzakele lapha ibuhlungu kakhulu ngoba ubulele abomama ama-breadwinners abantu okumele besupporte ifamily. Sila ngomsebenzi akusithanda but kufuna ukuthi imuli zethu ziye esikolweni zingafani nathi abantu abethu bengame emgwaqweni njengathi besiphakamisele phambili ngoba manje siyakhula sibadala.
Esinye sizalwane sakwele South Africa laso esingathandanga ukuvezwa igama sithi akuzisiseki ukuthi kungani umuntu ezakhetha ukuyabulala abantu abaziphandelayo njengaye wonke umuntu.
Sicela ukuthi nje uhulumeni nje asibhekelele thina ezama sex workers asikade in terms especially in terms to on it comes to amapolice. Sicela ukuthi amapolice asize.
Isikhulumeli senhlanganiso esisonke National Sex Workers Association umnumzana Kahleko Rasebise uthi okuzalamulela abathengisa imizimba laba yikuthi bavunyelwe ukwenza umsebenzi wabo ngokusemthethweni.
Bafanele ba decriminalize i-sex work. Let the people by enjoy the full constitution ye country. I thank you.
Umthethwandaba namuhla uzokunengi ngalo oyetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Ngowesilisa oleminyaka engamachumi amabili. Igama lakhe nguSifiso Mkhwananzi. Uye waqanjwa ngabanye njengomuntu oseke wazama ukubulala abanye babo baphunyuka. Yena ke uthe ufuna ukufaka isicelo sokuthi icala lakhe lithethwe phandle kodwa isikhulumeli seviyo labathutshisa unkosikazi Phindi Mjonondwana uthi bazaphikisana lesicelo lesi.
Ngakho abantu ababhekane namacala okuhlukumezwa kwabesifazane lawo macala njalo siwathatha serious kakhulu si NPA.
Umsolwa ukhangele lokuthi aphenduke emthethwandaba mhla ka 31 Mfumfu ezofaka isicelo sakhe se bail. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa intuso kumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo olivalelisayo ngugaino kumete Saidi.